So we see card descend over VOA in the valley.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ku Studio 7 yesonto mhla ka 16 kuNcwabazi 2020 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Bakhala ngomkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe osubulele abalikhulu lamajumi amathathu 130.
Angezwa mina kuphasalala kudinga ikhambi lokuthi ubhubhane lolu singaluqeda kanjani. Lokho esatshelwa ngazo izifonyo lezi esitshona siphandithe ngazo imlomo.
Yinkokheli ye-Southern African Development Community ehlangana kusasa kayisuze ihlaziye ukuxokozela kwezombusazwe okwenzakala eZimbabwe.
Njengelizwe kuyini abasenzele khona, akuthi nangu kabakubambi. Akula muntu ololaka lo muntu, akula muntu ololaka leZANU-PF, kodwa izenzo zabo.
Kungcwatshwa amadoda amane omndeni munye eBhinga ababulewe butshwala obungahlolwanga kwele South Africa.
Thole imali engenge 82,997. Siyabonga kakhulu Zulu.
Sizalethulela ezamasiko, ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abantu abalikhulu lamajumi amathathu 130 asebebhubhile kwele Zimbabwe phakathi kwabedlula inkulungwane ezinhlanu 5176 abahlolwa batholakala bele COVID-19 elizweni. Abedlula inkulungwane ezimbili 2047 sebaphepha kumkhuhlane lo elizweni leZimbabwe. Emhlabeni wonke jikelele kulabantu abedlula izigidi ezingamajumi amabili 21,000,000 asebehlolwe batholakala bele COVID-19. Abafika phose izigidi 772,000 sebabhubha. Sebesedlula izigidi ezinhlanu kwele Melika abantu asebehlolwe batholakala bele COVID-19. Abantu kwele Zimbabwe bathi okukhathekileyo yikuzivikela kumkhuhlane lo. Omunye wabahlutshwa ngumkhuhlane we-COVID-19 uMnumzana Ntobeko Bhebhe ohlala esizinke eLupane.
Ikhorona ikhona futhi iyabulala. Ngakho hlalani zamani kakhulu endaweni zasemakhaya kithi khona le esizinkele usuku. Cela lizame ukuthi liqhelelane, ligweme into zokuvakatshelana, into indaba ezinjengokuvakatshelana nemihlangahlangano. Lizame sibili ukuthi sizame ukuqhela kiyo, ligqoke lamamaski, izifonyo, ngoba ikhorona ikhona iyabulala.
UMnumzana Qhubekani Ncube uthi okuhluphayo yikuthi uhulumende wakwale Zimbabwe kancedise abantu abavalelwe ezindlini kusenzelwa ukuvimba ukumemetheka kumkhuhlane we-COVID-19.
Indaba ye-corona ekhona eZimbabwe ibuhlungu ngokuthi kuyathiwa ihlale ezindlini akula kudla. Mina ngakho ngawe uyazama ngazo zonke indlela ukuthi sisapote abantu basekhaya ebanikeza ukudla.
UMnumzana Bernard Kumalo laye uthi abantu kumele baqaphele umkhuhlane lo njalo kudingwe umuthi okwelapha i-COVID-19.
Abantu bavele bazihluphekela ezweni lakithi, siyakwazi isimo somnotho vele sibi. Manje sebebuye bavalelwe ezindlini baphelelwa imisebenzi, kodwa lokhe sisemukela ukuhlukunyezwa kwabantu lapho sebetshaywa, sebebulawa, sebenziwa lokhu nalokhuyana okungalunganga. Sithi hayi mayuyibo. Kambe ngabe kudingwa ikhambi ngazo zonke lezi mali yokuthengwa ngazo izikhali zokuhlukumeza abantu nemafuel wona lagijima elihlukumeza abantu, ngabe sekalithola ikhambi lokulapha abantu kambe? Hayi, ngabe sesalithola. Ikhonsithi mina bazali lonke nje jikelele nabasakazi, le ndaba mna ngedwa ngokwami siyakwazi ukubonwa ngasolinyo, kodwa mina ngilokusola. Angezwa mina kuphasalala kudinga ikhambi lokuthi ubhubhane lolu singaluqeda kanjani. Lokho esatshelwa ngazo izifonyo lezi esitshona siphandithe ngazo imlomo, le sanitizer okubuye kuthweka ivikeli ngokupheleleyo. Kodwa kambe kuyini khonokhu okwenzeka kuZulu? Umphakathi vele sizihluphekela kungena lockdown, ngapha kune lockdown. Ake ukuthi ngayi government yona ngokwayo iye isize abantu ngokudla.
Uhulumende weZimbabwe uthi uzama ngamandla wonke ukuthi abantu baziphilise ngesikhathi bevalelwe ezindlini okwamanje kusenzelwa ukunqabela ukumemetheka kwe-coronavirus.
Umsakazo we Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 kuband le-C-band. Ngalifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet. Livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook bu-VOA Ndebele naku-Twitter bu-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Inhlanganiso ye-Southern African Development Community ikhangelelwe ukuthi iza kwenza umhlangano oqakathekileyo kusasa i-SADC Summit ozahlolisisa okwenzakala emazweni atshiyeneyo. Abanye abantu bathi bamangaliswa ukuthi akusoze kukhulunywe ngokwenzakala kweZimbabwe okulabantu abathi babotshwa mahlayana kulandela ukutshengisela ababefuna ukukwenza emgwaqweni ngo-2031 lonyaka bekhonona ngobukhohlakali lokunye okwenzakala eZimbabwe. Umnumzana Tavisani Ncube olwela amalungelo kaZulu uthi ibandla le-ZANU-PF lihlupha abantu eZimbabwe, ngakho ke bekumele kukhulunywe ngakho lokhu emhlanganweni lo.
Sisithwele nzima manje, we don't know ukuthi kahle kahle kufuneka senzeni wabantu benze ini, ngoba bahlukumeza abantu ngamasotsha. Kumanje some of abantu babalekile ekhaya, hayi ngoba kuthiwa babaliswe yisimo sobunzima, ngoba sebefuna bafuna ukuboshwa, namanye uma bengathi babuyele ekhaya bayaboshwa.
Uncube uthi akulaludo oluzaguquka elizweni xa kulokhu kusabusa ibandla le-ZANU-PF.
Singakhuluma kuze kuphume kotshona ilanga sokhu sikhuluma, as long izanu isaphethe, as long sesayihulumeni wezanu, government yezanu isaphethe laphaya, akukho nto ezizoyilungisa and akukho nto ezotshintsha and akukho nto okuthiwa sizovuka itshintshile or injani, because bacabangela bona bodwa.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Justin J. Moyo olandela ezombangazwe othi akukhani lokwenziwa ngunkosikazi Baleka Mbete, umnumzana Sydney Mufumadi nomnumzana ngowakho Ramaphosa, izithunywa zikamongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa ezisanda kuthekelela kwele Zimbabwe.
Besikwazi ukuthi ama-envoys la ahamba eZimbabwe, besikwazi ukuthi azokhuluma kanjani, besazi ukuthi akula mpumelo eyaphuma, bazozama ukuthi njenge-ANC njengoba bezwana le-ZANU-PF bezama ukupretenda as if like bazothatha care of i-problem, but kungela lutho abazaluyenza. Sinzwile ukukhuluma kwakhe, akunanto oyikhulumileyo ukuthi babuya ne-solution yipi, bathi president uyozamake ama-decision. Ye, siyakwazi ukuthi inkinga zikhona eZimbabwe kuzathatha isikhathi ukuthi ulungise ama-problems akhona. Isikhathi sesisamelene ukuthi ulungise, because we've been waiting ukuthi ama-problems akhona eZimbabwe ye-address, but yena usitshela ngokuthi azo-address at certain time. Simile kudala simile njengabantu baseZimbabwe, sifuna inkululeko, sifuna ukuthi lathi sikhululeke.
Unkosazana Nokuthula Adonsi laye olandela ezombangazwe kwele Zimbabwe uthi kuyethusa okwenziwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa.
The reason why abantu singekho obengekho eZimbabwe is because bachiya bevotile, bathi bevotile bona beZANU-PF badisappoint abantu, abantu babona ukuthi babaleke bahambe baya kwamanye amazwe. Njalo ukuhlukunyezwa kwabomama yinto ebuhlungu kakhulu. Baningi abantu abahlukunyezwayo njengabomama bayahlukunyezwa, kodwa akulanto ungahamba uyoripota, bagcina abanye bakhomitha le-suicide, bayabazibulala ngenxa yokuthi akula justice abayiphiwayo, akulanto ebuyayo. Kuyini abakwenzile? Khathi sinje siyakwazi ukuthenga isinkwa, asikwazi ukuthenga isinkwa thi. Bayenzeni njengelizwe? Kuyini abasenzele khona? Akuthi nanku kabakubambi. Akula muntu ololaka lo muntu, akula muntu ololaka le-ZANU-PF, kodwa izenzo zabo abantu abalalayo, kodwa so many years belokhu bedisappoint abantu.
Umnumzana Wellington Moyo okubandla le-ZANU-PF uthi okwamanje akula nkinga kwele Zimbabwe ngoba akula daba oluphanyoke kuhlangothi olubona ngezomvikela kunhlanganiso ye-SADC.
Ukubotshwa komuntu bengakwazi ukuthi there's a story behind yanasini. Azizange i-journalist ziyabhala wathi bezubhalayo ngepolitiki, ipolitiki ibhala ngeyini lai. Kodwa ngababotshwa why? Sibuze khona lokho the master. Injani? Bona bangabona umuntu ebotshiwe sesithi yeye uyahlunyezwa ngithi. Bona mhlawumbe bafuna kuyekela kube semahlangeni amangazi, kodwa bona abantu nje behlale besazi ukuthi umthetho ngumthetho.
Unkosikazi Barbara Danyanyiwa uthi kuningi okuhlupha abantu kwele Zimbabwe.
Kunezisono eziningi kakhulu ezafayo ezibulala iZANU-PF. Into eyaziyo ke ukuthi iZANU-PF iyabulala and siyabazi abantu ababephambili kungebhufurawondi ngumnangagwa noterensini lofileyo So ukuthi umuntu uvikele ibandla ngenxa yokuthi wena ibandla lakho uyadla uyasuta ebandleni nalelo kodwa izikolo zakho zidubeka mina ngibona kuyinto edanisayo kakhulu. Kuthiwa abantu babambahlala kungani abantu bonke laba abotshwayo bebotshela into ezomba ngazo bephuma bengelacala. Ujebu wangabotshwa waphuma engelacala wonke umuntu abotshwayo baphume kuthiwa ngabana macala kodwa bayahlukuluza emakhoti banyiswa amabheyili banyiswa nokudla ukuthi balethele ukudla banyiswa nezinto ezifudumalayo umqando kunje ubhodola kunje banyiswa ukuthi bagqoke into ezifudumalayo bese omunye umuntu anasayithusha esithi khona abantu laba babambanisa.
Inhlanganiso elwela amalungelo kaZulu eZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi kulabantu abedlula amathumi ayisithupha ababotshwa nguhulumende othi babefuna ukugenqula uhulumende kamnangagwa. Umphathintambo kahulumende wakwele South Africa obona ngokudlelana lamanye amazwe usikhuca mfundo naledi Pondo uthi kulokuxozela kwezombangazwe kwele Zimbabwe. Utshele umsakazo weRadio 786 ukuthi izithunywa zikamongameli Cyril Ramaphosa kwakumele zikhulumisane labantu abaningi ngokwenzakala elizweni abagoqela amabandla aphikisayo. Uthi ele South Africa lixoxisana lele Zimbabwe ukuthi izithunywa lezi zibuyele eZimbabwe. Uthi okwenzakala eZimbabwe kukhathaza ele South Africa ngoba kulabantu abaningi abasuka kulelo lizwe bebalekela okwenzakala elizweni labo okunjengokugugudeka komnotho. Kodwa uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uyakuphika lokhu esithi kulamavule cacha afuna ukumsusa esikhundleni. Abaphikisa uhulumende bathi uMnangagwa ubusa ngochuku. Lokhu kusekelwa ngabafundisi beRoma abathi sokuzalele ingwe kwele Zimbabwe. Sebengcwatiwe abane abomdeni munye uSumukayi Ngwenya, uKhumbulani Juma, uTakanowa Juma loJeras Muleya Ncube abadabuka eBhinga ababulewe butshwala obungahlolwanga kwele South Africa. Isihlobo sabo unkosikazi Tekshua Ndlovu uthi bathole usizo olumangalisayo ukuze kuthwalwe izidumbu zabo zihanjiswe eBhinga. Abane laba banatha utshwala obathengwa ngomunye odabuka eBhinga wabuthola emkambo wensitha ngenxa yokuthi kuvaliwe indawo eziningi zokuthengisa utshwala kule South Africa kusenzela ukuvinjwa ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19.
Abantu bafakile imali abanye through account abanye babebuya. Thole imali engenge-82,997 imali esiyitholileyo. Siyabonga kakhulu Zulu, sibonge lakusasa, sibe ngabantu banye, sibe i-Africa inye.
Ungathini ke ngoncedo oluthole emsakazweni we-Studio 7 kambe kukhona okunye ongafisa ukukubika yini?
Ngithanda ukubonga kakhulu umsakazo we-Studio 7. Usize kakhulu kakhulu kakhulukazi ngoba besingazi ukuthi singafika ekubeni namhlanje abafi bethu bebesebesekhaya ngoba besingazi ukuthi siqalele kuphi siyegcina kuphi. Besingela yona isenti. Otherwise besile mali maybe yabo 4,000 something kodwa imali ize yareizwa. Ichayo kakhulu 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 ngizulu. Abangane lezihlobo bancedisile sibili sithanda ukubonga umsakazo othe ukudlulisela phambili ukuthi lakade bengakwazi babakwazi ukuthi kule ndaba enjengale. Sithanda ukubonga kakhulu umsakazo we-Studio 7.
Unkosikazi Tekshua Ndlovu udabuka eZimbabwe. Sixoxe laye eseJohannesburg kwele South Africa. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Singahangeni kusigaba esilandelayo wothi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso yamazwe wonke jikelele ebona ngezempilakahle e-World Health Organization ithi kumele ijekiseni enqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 ibe khona kuzwekazi le-Africa nxa ingalungiswa. Umqondisi wenhlanganiso le kuzwekazi le-Africa, uMnumzana Mashidiso Moiti, uthi ukanya engani izwekazi le-Afrika lizaswela iJackson le ingalungiswa. Kulamadolobho amabili kwele China athi sokutholakale igciwane le-COVID-19 empahleni abayithenge kwele Brazil lakwele Ecuador. Izikhulumeli zamadolobho anjengeShenzhen zithi kutholakale igciwane le-COVID-19 linamathele empikweni zenkukhu ezithengwe kwele Brazil njalo lemaphipheni alama-shrimp athengwe kwele Ecuador. Limemetheka okwethusayo igciwane leli kuzwekazi le-South America kulandeka ukuqhamuka kwalo nyakenye kwele China. Okwamanje sike sizwe ezamasiko. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sixoxa lo nkosikazi Fortune Mafu Ngwenya, ingcwethi kwezamasiko esintu. Sixoxa ke ngodaba lokulaywa nxa abantwana sebesiye emtshatweni wabo lapha. So ke Mankonjeni, siyakwamukela uhlelo mama.
Hayi ngiyabonga.
Ye, akutsho Mankonjeni ukuthi kulezi nsuku abantwana balaywa njani nxa kukuthi sebetshatile khonapho njengalokho kwakusenza kudala?
Lokho kusenzakala kwezinye indawo balutshane nje abangasakwenziyo, but endaweni eziningi hayi kuyenzakala sibili ukuthi umntwana laphana abanye bamelela laphana especially ngapha emalungwini ngapha babalaya nxa besenza ama-bridal showers abo, ngoba nxa sebeqedile ukutshadisa laphana nanti bayahle basuke bazihambele baye kuma-honeymoon. But thina lapha esikhona lokhu esisalaya sibili.
Singathi Mankonjeni, kuqakatheke kanganani ukuthi abantwana belaywe?
Kuqakatheke kakhulu, kuqakatheke kakhulu ukuthi balawe, ngoba phela inhlonipho leyo okumele ukuthi bayigcina ngayo imizi yabo. Kumele balawe sisibili. Nxa bona bengafika-ke ngale kwendeni kwabo bakhetho wabo abafuna ukukwenza, kodwa ngapha ngekhaya sisuke sibalayile ngesintu sezulu.
Ye, so nxa belaywa khonapho libatshelani? Phela inomama kakhulu kumele lilaye abesintwana la.
Siwatshela ngokuthi lapha baya khona bafike benzeni, kusiya ngokuthi ususiya komunye umuzi kumele ufike ubone ukuthi khona ngale kwenziwa njani. Into enkulu iyinhlonipho, njalo nokuthi umkakhe umntwana lo afike amgcine njani ngenhlonipho. Lapho sibatshela khona yonke into okumele bafike bayenze khona ngale mzini.
Ye, kodwa ubona ngalo suku lolu luzahlala lukhona kumbe luyagcina luphela nje ngokubona kwakho?
Kuzaphela ngoba abantu sebechithekene, abantu abasekho phela ndawonye, sebechithekene sebegcwele ngapha emazweni abelungu. Kuthi kunjalo bafika ngapha bathatha imikhubo yangakhona, bese kusuka nzima kwabanye abazali ukuthi babalaye njani. But laba abantwana bethu esibazalayo thina kathesi amboni ukuthi bayabesakwenza khona kokuthi balaye ngesintu sethu esinaso thina.
Singathi ngamafutshane kusezokubonakale khonokho?
Kuyakonakala sibili, ngoba akulungi ukuthi umntwana phongu yangena emzini wabanikazi engazange atshelwe ukuthi afike aphile njani khona ngale nabanye abantu, ikakhulu khona ngapha lapho esesikhulisela khona abantwana laba abangasakhuzwayo. Abantwana esibazalayo labazukulu bethu hayi bathwele, bazathwala nzima sibili, ngoba kuyabe sekuchidekile lokungasekho.
Ye, zulukandaba lamhlanje besixoxa lo nkosikazi Fortune Mafu Ngwenya, ingcwethi kwezamasiko esintu ukhonakale ke kwele Bhilitane. Mankonjeni, sibongile kakhulu, ungathengela kusasa ma.
Ngiyabonga baba, ngiyabonga kakhulu.
Yes, rwanda ba sihlanganeni singabaphilileyo njalo ngeviki eza. So isikhathi sohlelo lwabasakhulayo.
Yikuthi banokuhlelo lethu labasakhulayo ngumike Bobe. Namhla kuhlelo sihlaziya udaba lokumemetheka komkhuhlane we-coronavirus elizweni, ukuze sizwe okuningi ukuthi umkhuhlane lo we-COVID-19 uphazamisa njani impilo zabantu elizweni. Sixhume abalaleli bethu abathandekayo be-Studio 7 ukuze sizwe umbono wabo ngokumemetheka kwalo mkhuhlane we-coronavirus, njalo umbono wabo mayelana ngohlelo lwe-lockdown.
Sanibonani bahleli, igama Caroline Moyo. Ngizathi ukuphawula ngendaba yomkhuhlane, ngendaba yokumemetheka komkhuhlane we-coronavirus. Kubuhlungu kakhulu because okwamanje abantu bazabulawa yomkhuhlane, bebuye bebulawe la indlala njengoba kunzima kangaka ekhaya.
sinokuthi kudaba lunyelwe endlala olukhanyane selubhahile ngezike edlule zilukandaba sixhume omunye wabasakhulayo olenhlanganiso ejonge ukusiza abaswelayo kulesi sikhathi ilizwe liphansi kohlelo lwe-lockdown. Inhlanganiso ye-The Plug Movement ekhokhelwa ngu-Simon Amagama. Asizweni ingxoxo engiyenze lo Simon.
Inhlanganiso e-The Plug Movement inhlanganiso ebunjwe through ama-social media. Injongo yethu ngeyokuphakamisela abatsha ukuthi bakwanise ukuthi babe bezisebenzela.
Njengenhlanganiso selizama phela ukuthuthukisa abaswelayo elizweni. Awusitshele okuningi mayelana nalokho.
Ama-lockdown lawa asuke abakhona kube kungela umuntu obe emalindi obe emalungisele. So you realize ukuthi after sokube nama-lockdown eZimbabwe abantu abaningi bengasakhoni ukuthi bazisebenzele. Impilo zabo zisuke zaba affected. So thina sadecide ukuthi sesingakhona ukuthi sisize a few families that can afford to help. So we started an initiative towards the Black COVID Relief Program.
Sikhuluma nje selisize abantu abangaki?
Okwamanje we've helped hundreds of people bodwana okwamanje. Okwamanje even kobulawayo sinogogo one feeding scheme yakhe. Kobulawayo, we got that contract through a young man called Tawanda Mucheiwa. Sabuncha no for sure ugogo ufuna ukuthi asizwe ngokudla. Sabe sakhona ukuthi sibe sisiza. I think ugogo ufune feeding scheme yakhe nabantwana ababo 30 to 40 people.
Awutshele phela uZulu ukuthi wonke umuntu ofisa ukuthola ulwazi oluthile mayelana ngalo hlelo kumele ayeze.
Uma ukuTwitter iyendlu yethu ithi that Square Plug. Uma uFacebook Square Plug again. If you're on Instagram is the Square Plug.
Hayi, sithanda ukubonga umnumzana Simon Magama owenhlanganiso e-The Plug Movement lapho kumxhuma ku-WhatsApp kunombolo ethi +27 67 827 1656. Kodwa uzulukandaba singakagcini uhlelo othi silidlalele ividiyo esithole kukhasi ele-The Plug Movement ku-Twitter. Kuvidiyo le kulo gogo obebonga abatsha abakuhlanganiso le The Plug Movement ngoba wathola usizo lokudla. Asizweni ugogo esikhulumela.
Ngiyasela ukuthi ngakubonga yithini ufikile lapho athola ugogo esithi abantwana wabuya lama-donations lawa amahle kangaka. Ongitshela ukuthi khona uncediswe ngubaba okuthiwa ngu-chairman and others. Ngithanda ukubonga kakhulu abantu laba abancedisa umntanami uTawanda uChairman labanye ngesipho lesi.
Leyamuzwa ugogo uyasho ngempela ukuthi siyabonga. Bona lokho lamhla ngithakaza umuhle sesifikile emaphutheleni lohlelo lwethu labasakhulayo. Thakaza umuhle Zimbabwe muhle. Sohlangana ngolwesibili. Bye bye.
Siyabonga kakhulu Mike Wobe. Sike sizwe okwethulwe nguntungameli ngomo namhlanje kwezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya. Igama lami nguntungameli ngomo. Lamhlanje ngilomfundisi uSenisifanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje uBusihlwa. Ngiyathemba libe leviki enhle kakhulu.
Usiphatheleni lamhlanje?
Kuleli viki bengifuna sikhangele indaba yokuba lenhliziyo yokubonga. Ngizabala kumaHubo 92 lapha kukhuluma uDavita uthi yena kuhle ukukubonga Nkosi lokudumisa ibizo lakho wena ophezu konke ukuthumayela uthando lwakho olungapheliyo ekuseni lobuqotho bakho ebusuku ngokutshaya icacu elilentambo ezilithumi langecacu elikhala kamnandi. Indaba yokubonga iqakathekile kakhulu lokuba lenhliziyo yokuthi ngaso sonke isikhathi ukwanise ukubonga. Ukubonga kuhambelana lokuthi umuntu uyatshengisela ukuthi into le eyenzakale kuye uyayithakazelela kakhulu. Siyananzela lapho uDavid uthi yena kumaHubo 92 kuhle ukubonga Nkosi. Ngikhumbula indaba uJesu eselapha amalephero alithumi wami uthi yena ukhanya emangaliswa kakhulu ukuthi esebelaphile phakathi komkhuhlane owawusenza ukuthi wehlukaniswe labantu uxotshwe ukuba phakathi labantu abalithuni lasishiya ngalolunye basuka bazihambela abazange baphenduke bezobonga sebesiliswe nguJesu kodwa uyedwa kuphela owaphendukayo wazoletha ukubonga uJesu wasesithi kuye hamba-ke usuphilile ususilisiwe waze wapheleliswa ukubonga kuyaletha ukupheleliswa ukuthi nxa uNkulunkulu esenzele olunye ulutho siphenduke siye kuye siyebonga ungakhangela abantu abaningi ngasikhuluma ngokuthandaza sikhulumisana loNkulunkulu into yokuqala efika engqondweni yabo yikucela uNkulunkulu ngicela lokhu uNkulunkulu ngicela lokhuya uNkulunkulu ngicela umvikele ezitheni zami uNkulunkulu ngicela unginike lokhu ngicela unginike lokhuya ngaso sonke isikhathi siyabe sikhipha izandla sicela kuphela kuNkulunkulu kodwa balutshwana abantu abathi nxa befike esikhathini sokuthandaza kuNkulunkulu baqalise ngokumbonga ikanti kumele sinanzelele ukuthi nxa ulele wavuka ekuseni ulokhu uphila yinto okumele uyibonge ngayo naleyo uNkulunkulu abaningi abasebenza ebantwini laba ababanjela igciwane le-COVID nxa umuntu segula kakhulu bathi into eyabe isiqakathekile yikuphefumula khona kuphela yikho abantu beze bedinge leli mtshina okuthiwa ngama-ventilator ngoba khona ukuphefumula ngokwakho kuyisimanga esenzakala ngaso sonke isikhathi kithi sonke silokhu sisaphila imzuzwana lo mzuzwana wonke uyakulokhu uphefumula inhliziyo yakho itshaya kodwa balutshwana abantu ababuya kuNkulunkulu belesibongo esokuthi uNkulunkulu niyabonga ukuba umphilisile niyabonga ukuba niyakwanisa ukuphefumula manje namhlanje mlaleli wami ngikukhuthaza ukuthi kuyo yonke into oyenzayo umbonge uJehova ukuthi usaphila umbonge uJehova ukuthi namhlanje ukwanise ukuzwa khonokho engikukhulumayo baningi abanye abangakwanisi ukuzwa lasendlebeni wena uyezwa ngakho umbonge uJehova ngakhonokho umbonge uJehova ukuthi ulokhu usaphefumula ulokhu usaphila nalabo abagulayo umbonge ukuthi lakathesi uyakusilisa ulokhu ephilisa njalo abantu bakhe ngakho kumele simbonge uNkulunkulu ngaso sonke isikhathi
akuyiphethe mfundisi
asithandazenini baba ngegama likaJesu siyabonga baba ukuba kulabo abadinga isindiso uzabathinta inhliziyo zabo kulabo abadinga ukuphiliswa uzabaphilisa kulaba imiphefumulo esidangele uzabaphakamisa ubanike iculo namhlanje ngegama likaJesu ngiyathandaza
lelo vuselela umoya silo mfundisi usenisibanda tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungameli Nkomo
ngakhibi uhlelo lwalamhlanje wathi sikhangele ebesilazo bakhala ngomkhuhlane no COVID-19 eZimbabwe osubulele abalikhulu lamajumi amathathu 130 inkokheli ye Southern African Development Community ehlangana kusasa kayisoze ihlaziye ukugxozela kwezombusazwe okwenzakala eZimbabwe siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngoGibbs Dube ngisithi asihlanganeni ekuseni ngo 6:30 AM
siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 pm kusvika na 7:30 pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.